udokotela uThokozane Khuphe ulokujabula okumangalisayo kakhulu ngempumela yama-by-elections lawa adlule ngenyanga kaMpimbitho. Abalandeli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uDokotela uKhuphe ngunhlolanja wasungula umkhankaso okuthiwa #BigDeport no vote for Monzola no vote for ZANU-PF. Waphinda njalo mhlana zimatshumi amabili lanye ngoMpimbitho wamemezela ukuthi abantwana bonke abeZimbabwe kanye labalandeli bakhe bavotele ibandla leCCC. Ngokunjalo abalandeli bakadokotela uKhuphe kanye labantwana beZimbabwe bahamba bayavota ngokuningi babo bavotela iTCC. Waphuma impumelo enhle kakhulu leyi oyenza ukuthi iTCC ibe lamasithi angu-19 phakathi kwa-28 ade contestwa kudale lephalamende. Siyathaba ngempumela leyo ukuthi umntwana ozeleyo ole-2 months ukwanisa ukudla ibandla elile-42 years libusa ilizwe leZimbabwe.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023, libona ngani liza ngena kukhetho lolu njani? Lizasekela yini ibandla le-CCC?
Okucacayo kumuntu wonke weZimbabwe ukuthi kuselohambo olude ukuze silungise i-electoral act yethu, sibe lama-electoral reforms, ngoba siyakwazi ukuthi ngokhetho oludlulileyo ama-candidates azanganikezwe i-voters roll e-updated e-capture wonke umuntu akwaziyo ukuthi kusebenze iphi voters roll ku-election le edlulileyo. Siyakwazi kwezinye indaba kulama-allegations awe-vote buying ukuthi abamlade bethengwa ngomumbu, bethengwa ngamabhasikili ukuze bavotele amanye amabandla. Kwezinye indaba ama-polling station abefakwa emaguswini. Kwezinye indaba yokungacaci i-voter inspection le-voter education. So esingathi khona amabandla aphikisayo kufuze afuqe ukuthi kube lama-electoral reforms siya kukhetho luka-2023. Njalo izekhi kufuze ifuqwe ukuthi itshengise ukungakhethi hlangothi sisiya kuma-elections alandelayo, ukuze impumela yokhetho ibe impumela ezathathwa ngabantu bonke beZimbabwe serious, kungabi lo muntu ozancintisa i-outcome i-election ezayo.
Kule ndaba ezimbalwa eziphathelane loluhlu lwabavoti, i-voters roll, esibone zivezwa ukubana azihambi kuhle, lina njengebandla lithini?
Abalaleli beStudio 7 bazakhumbula ukuthi uthe kuqala uMpimbitho lonyaka uDokotela Khuphe uyenze umhlangano labonozindaba koBulawayo, lapho achaze khona ukuthi njengebandla le-MDCT kusiwa phambili sibezasebenzelana lamanye amabandla athekisayo ukuze kufuqwe uhulumende weZANU-PF lo ohlukumeza abantwana beZimbabwe. Uphinde wakugcizelela lokhu mhlana zimatshumi amabili lanye ngoMpimbitho, lapho atshele khona abantwana Zimbabwe labalandeli bakhe ukuthi abavotele ibandla le-CCC siya kuma-by-elections. Okucacayo ngalokhu yukuthi sisiya kukhetho luka-2023 sikhangelele ukuthi abalandeli bakamama uDokotela uKhuphe basekele i-CCC njalo bagijime ngemva kukababa u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba kucacile nje kumuntu wonke ukuthi uma ngasifuna utshintsho lapha elizweni leZimbabwe kufuze sigijime ngemva kukababa uChamisa, ngoba kuye yedwa imbuna ukuthi engakhulula abantwana beZimbabwe kugqili abayikho khona okwamanje.